Bakithi thina njenge-MTC Alliance lapha eMadebeni South silokudana okukhulu ngokulahlekelwa ngubaba uMafu Vezi uMathayi. Ibiyindoda eliqhawe, indoda elesibindi, indoda ebizimisele ukuthi imelane leqiniso ngaso sonke isikhathi. Imbali yakhe sonke siyayazi, indoda engafanisana ngalezinye induna enelisiye ukuthi itshele uhulumende iqiniso, uhulumende lo weZANU-PF iqiniso, lanxa kukubi, lanxa kumnandi. Lizayikhumbula indaba ade silwa layo kakhulu, indaba ye-ground commission ukuthi lo Busilizwe umkhokheli weZANU-PF uMnangagwa asethe yaphi i-commission izama ukuthi icubungule indaba ye-ground. Le misebenzi nje eminingi engayenzileyo esebenzisana nalezinye induna ezilesibindi ezinjengabokhayisondiweni labanye nje abalutshwane abatshengisa isibindi. So sithi njenge-MTC Alliance ilizwe lilahlekelwe kakhulu, yilo iqhawe lelizwe leli, yini esinali hero leyi okufuza ukuthi ngabe silohulumende oqotho umuntu njengalowo adiklare inesinali hero ngoba ube ngumuntu obemele abantu. So sithi lala kahle Mathayi, lala kahle Maduna, lala kahle Mafu, lala kahle Godla Omnyama Mahlaba Ithwale, Jiyampondo, malala ndawonye. Silahlekile njengesizwe, ngiyabonga.
Manje lina lithi imbali yakhe ikhunjulwe njani?
Msakazi, kulesikhalo kumbe isicelo sabantu bakugodla yomnyama eselabhusi, isikhalo sokuba ibizo lenduna yabo esishile ubaba uVezi Maduna Mafu Nkonjeni ibizo lakhe linganyamalali. Isikhalo lesi ngesokuba kube indawo eziqanjwayo kumbe indawo ezifaka ibizo lakhe ukuze kube isikhumbuzo ngesikhathi esithe sizayo. Kulesikolo okuthiwa iAvoca Primary, lesikolo okuthiwa iAvoca Secondary, lezi zikolo ziseAvoca kuwa 12 eselabhusi lapho uMafu asuka khona or abesuka khona. Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively. So thina lathi njenge-MTC Alliance sithande ukuba singezelele isisindo sethu kulesi sikhalo sabantu bakugodla ukuba lokhu yinto efaneleyo, ikakhulu khathi esisikhangelele ukuba uNkonjeni sesishile kulowu sidingo sokuba simhloniphe. So besicabanga ukuba lathi njenge-MTC Alliance laba abalomlando ukuthi benze umsebenzi njengalowo wokuba banike izindawo amabizo kumbe batshintshe indawo amabizo, bangalalela lesi sikhalo sabantu befelabhusi. Njalo lesi sikhalo lathi sisisekelayo njengabantu be-MTC Alliance. So bekuyisicelo esikhona kumbe bekuyisikhalo esikhona kulaba ababusayo kumbe kulaba abalawo mandla kwalesi sikhathi ukuba benze lo mlando.